sokusobala ngingasikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe. Sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana sezele benga esikolweni osekuyingozi ezifundweni zabo. Kanti-ke nomumo wezempilakahle kutshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvula kwezikolo-ke kusipha ithuba lokuthi ixhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelane lenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 eyimkhuhlane elikhangelelane lawo. Uhulumende-ke sokuzizamela ukuthi asebenze ndawonye laphi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi nabafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sokusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzalilenza lisithini, nakuphela ubonile kufanele ukuthi engezelele ezinye izisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Namba ababalisi bebuyela emsebenzini, sokumeleke naye abancedise, abakhweze, abaphathise, bathuthuke. So kusita-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo kuqhubekele phambili. Kanti-ke nokuxoxisana nohulumende ngenhlalakahle yababalisi, ngenhlalakahle yabantwana kuqhubekele kusiya phambili, bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikole zivalile.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele. Sikhuluma ngama-sanitizer lokunye, akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe. Kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube nemizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusulelayo. Okumele sikukhangelisise, sixoxisane nabazali sonkeni, mhlawumbe kulani okungakhangeliswa labafundi, okulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze lokhu kugcwaliseke. Leyo yinto emele ixoxisane nama-stakeholders wonke akhona elizweni. Sindenzazi ukuthi lo alinothe kangakani ilizwe, kalikho esethela kugcwalisa wonke.